kuvelile ke ukuthi kulezinye izakhamisi ezifakileyo umbiko lapho kokuthi kulendawo ezilohlupho babalise imachobana, babalisa impophoma, babalisa iluveve legwabalanda lengxenye elobhengula lapho abathi bona kukhanya kulezinye indawo kuwana lamalokishi lapho kukhanya kulamanzi aphuma engcolile abathi bona kukhanya ngathi contaminated. Ngokunjalo ke bakhuluma into eziningi-ningi ukuthi labantu kukhanya ungathi kule ngozi yokuthi abantu sebegula lo mkhuhlane owezihudo. Ngokunjalo ke singeke njengoba kuyisinanzelo bekuyi-holiday leyo mbiko siwubambile sileqiniso lokuthi sifise ukuthi i-city council bakudingise lokho kwalesi sikhathi ngeke sathi ukuthi sibili kuyiswe yini isihudo kumbe lokuthi kuhambele amanzi acontaminated ngani, ngoba siyakukhola ukuthi lokho kusafanele kube le ndlela yokudingisa singathi i-investigation kuphume egcekeni. Kodwa ke iqiniso ukuthi izakhamizi zikhalile, kwaba futhi lezinye izakhamizi ezikhalileyo kwenye indawo emahajula abanye baze bathatha amanzi akhona bayathumela ngamaglasi, bathatha amapidla bayathumelela abantu bawabone amanzi labo ekhanya sibili ebomvu.
Wona umumo wamanzi onjani edolobheni lokwaBulawayo? Sizwa kuthiwa kwezinye izindawo izikotsho sezisoma.
Well, umumo wamanzi emzini wakoBulawayo kade sawumhlanga. Njengoba sengitshile ukuthi siyanakela ekhansili ukuthi iyavuma ukuthi emadamu ngala kufela amanzi, sebevala amanzi engxenye sathola kwezindawo kanye ngeviki, lokho kuyasitshengisa ukuthi umumo wamanzi awumhlanga. Ngokunjalo ke abantu abaningi basuka bayehlasela bezama ukuthi bathathe amanzi kuma-bowls. Kule ngozi yokuthi abantu bangathatha kakhulu amanye ama-bowls bayasitshela lapho abantu ukuthi amanzi akhona ecine sephuma kancane, amanye ecine engasaphumi, sokufanele abantu bake bame kancane kubaze bayathole. So kumumo wakhona unjalo, kodwa i-city council siyananzela layo ukuthi iyazama ukuthi letha amabhawuza, kodwa kuliqiniso kwakhathesi ukuthi iyananzelela amabhawuza ayakhulelwa ngabantu. Ngikhuluma kanje kathesi ngike ngadlula emagwegwe laphana ngabona abantu belayinile. Kathesi ngasuka laphana ngakhona ephumula ngithola abantu belayinile. La kwezinye indawo kulo munye ufake iplatform lapho wathi emagwegwe abantu labo belayinile. Ngezinye indlela kutho ukuthi amabhawuza anxa i-council izama ukuthi inike abantu amanzi kuba nzima. So ke ngokunjalo umumo wamanzi kathesi awumhlanga. Kodwa ngenxa yesingakutsho ukuthi sigcwalisa nale zakhamizi ukuthi la manzi amayesu athatha endaweni ezingaqedakaliyo njengemthombo, okuhle ukuthi singawanathi ngoba angamanzi engahlolwanga angasigulisa. Kuthi labo abagulayo abangabele sikhuthi njengoba abantu besitsho siyabaxwayisa ukuthi kungcono thi kusasa bavukele ema-clinics bayekhangela ukwenzela ukuthi bancediseke, ngoba ukuhlala kuphela ezindlini khuluma sezindawo sekwesinethi. So siyabacela bonke labo bantu ababona ngathi banjalo, kumbe abantwana abagulayo abazala sibone into abantwana labo siyabahambisa ema-clinic kusasa lokhu ukuthi bancediswe masinya. I-council layo nxa ukuthi kulo hlubo lwesihudo masinya bona ukuthi ingancedisa njani izakhamizi ukuthi singumkhuhlane ongaqhubeka umemetheka usiya phambili.